Soko isika desenda baku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 25 kunhlolanja 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi zikahulumende sezizathathelwa umthelo wokusungula izitolo ezilentengo ephansi okuzathenga khona amasotsha lamapolisa.
Impupho lesa sitazwe kahulumende ayibonabonakali, kumele ukuthi ngabethula la ukhona, ngoba ungazele uhlale isikhathi ufike sokumbayimbayi uyayiswela.
Okumqoka empilweni kaZulu okufana lamafutha ezimota lempuphu kuqhubeka kusilela elizweni, kodwa kutholakala emkambo wensitha ngentengo ephindiweyo.
Ubengakhangeli udaba lwenkulumo, kodwa utshilo nje ukuthi kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ithole ukulungisa indebe lazo ngokukhulumisana, njalo kungabanga nokuchitheka kumbe ukulwisana.
Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe liyaqhubeka ngendima yokukhulula ilizwe embusweni weZANU-PF eyathiwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Izisebenzi zikahulumende sezizathathelwa umthelo wokusungula izitolo ezilentengo ephansi okuzathenga khona amasotsha lamapolisa kuphela. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli zindaba izolo ukuthi izitolo lezi ezithiwa ngama Garrison Shops zivele zikhona enkambeni zebutho lamapolisa ukuzadingakala imali nje kuphela ukuthi ziqalise ukusebenza. Limali izathathwa njengomthelo kuzisebenzi zikahulumende ezivalisa amatitshala, odokotela, abongi labanye. Uncube uthi umthelo lo uza kuba isilinganiso sokubili lengxenye ekhulwini i-2.5%. Kusenjalo, inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ithi abahlali bakobulawayo njengakwamanye amadolobho elizwe bathwele amagabha avuzayo ngenxa yokusilela kwamafutha ezimota kanye lempuphu ezitolo, lanxa kutholakala emkambo wensitha ngentengo ephindiweyo. Isiphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Thembelani Dube utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi okukhathaza abanengi ukuthi abalamali uqobo lwayo lokuthenga emkambo wensitha, lapho okungemukelwa khona imali kamakhalekhukhwini, i-EcoCash kumbe iswipe.
Impupho lesa sitazwe kahulumende ayibonabonakali, kumele ukuthi ngabethula la ukhona, ngoba ungazele uhlale isikhathi ufike sokumbayimbayi uyayiswela. Ithi vele ngayisethula ihle abantu bahle bayigcwale. Lendaba abaningi bakhona abayithathayo ngengatshayisa lomunye mhlakhona futhi nonkalakata yenqola kutho ukuthi ngasingaphambani. Bakhona osomabhizimusi basebenzisane lalaba abantu abamkambo omnyama, ngoba uyafica omunye umuntu ethwele ama-10 kgs bosafika 50 wasendaweni yakhe, khona le edulayo yabo 150 something le 10 kg labo ongwerengwere lapo. Amafutha ezimota lawa khona engazanthwa bekhona xa sukuba khona izolo lakho ngangifitha khona, ngikhuluma ngegaraji akophuma ngivela kuphela nje kathesi lapho ephuma totally la ikhona futhi ukuthi igumira ngale nizwabanye besithi khona la magaraji lapho edorobheni libo BSS ngale, but amanye amagaraji hayi omile sibili ngengabhodabhoda njami kuwakhangele lapha hayi komile. Sizananzeli ukuthi ngamafutha ohambise ngekho la makhombi lawa agcina siba malutshana, nxa siba malutshana la ma-Honda City lawa kubadalakala ukuthi imtengo yakhona isukile isiqaza nje wavele kathi sama-Honda City aku-$7. So ngabe ukuthi amafutha avele ashoda abaye bagcina batheza ama-$10 even kuye edorobheni zomuntu ekhuluma ngayi-$10. Lawa amabhasi kahulumende waba lensuku sibili lapho kade ngatholi khona amafutha. Futhi ukuthi abantu bethwele nzima emgwaqweni sebe bemadlodlongana labanye sebequma ngenyawo. So ngamafutha ahluphayo yimpuphu ehluphayo.
Sisanda ukukhuluma lenhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe kuwona lo msakazo. Yona ithi timu leyo dingadingi inkulungwane ezinhlanu ukuthi iphile. Uyavumelana labo yini ngalokho?
Yebo, yes, singathi ukuthi imali edingakala kodwa eZimbabwe akuna abantu abaningi abayitholi leyo mali. Umuntu ongathi uyathola imali ezwayo sibili. Sesikhangela ubuningi babantu mhlawumbe ngabantu abathola 1500 kubo 1000 khonapha. I 5000 yilaba abathola imali yemelika abasebeyitshisa lapha emkambo omnyama sebengayithola leyo mali. Kodwa okokugqoka lakho bangagqoka nzima sokumele baye kokhothama ngoba ngasikhangela ukuthi kade esibhrugu kumbe ihembe ezitolo lezi esizijayele ngakhangela for instance iyeyimbo yomntwana esikolo iyabibiza amakhulu amathathu amadoli 300 ukuthi ukuthi lezi ezokuthena zebe zifuna pho so 900 or 600. So layo very 5000 leyo bayeneli kuhle. Iyabukhayela sibili yabungathenga nje ukudla khona ukuthi singenele sikuthenga isinkwa sakho nzuku zonke uthenga impuphu yakho uthenge le nyamanyana nje lenhlanzweni zabantu abazidlayo usuthenga le mbhida yakho nje lamagulushe.
Iyatsho i-Consumer Council of Zimbabwe ukuthi iningi labantu lithenga ezitolo ngoba abanye abalayo vele imali uqobo lwayo i-cash ukuthi bathenge emkambo onsitha yikho elikubonayo yini lokho.
Ye khona kokuliqiniso ngoba ungananzela ukuthi abantu abadinga bahola imali bayeholi ngamafigures ngene emafoni ngene emabhenki okungaba ukuthi umuntu kuba lula ukuthi ayethenga eswipe ngecard emashop ngoba bayavuma kumbe ayethenga ikhokhesi emashop ngoba bayavuma ngoba emkambo lo omnyama iningi lawo lifuna i-hard cash imali ngokuthi amabhenki amaningi vele balutshena abantu abathola $100 a week mbe singathi $50 a week kodwa ngaso swipe khonaphana uzafika kule ndleko ezinkulu kakhulu zikhona indleko ukuthi every swipe yakuthaba ama-$15 every ikhokheshi lakho kule mali yangikhona ama-2% adle kwasibile ezikhwameni zabantu lapho ngoba ungananzeli intengo yemkambo omnyama ingaphansi kulaleyo yabo soyithenga amashopu ngoba amashopu bahle bananzeli ukuthi hayi kutho ukuthi lapho umuntu lo nqalami ngizathatha imali mbe bayrefuna ukuyathenga labo i-hard currency ngale ku-black market azozibe kwazi for instance isinkwa ungafika ukuthi isela siyi-$20 nxa usithenga nge-cash $21 nxa usithenga ikhokhesha emashopu laphana kodwa ngase usilande emkambo omnyama songasithola ngama-$17 $16 or even $18 sesingantu asingaphani.
Alo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe liyaqhubeka ngendima yokukhulula ilizwe embusweni weZANU-PF eyachiwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai obhubhe ngomnyaka ka-2018. Ekhuluma embuthanweni wokukhumbula umnumzana Tsvangirai izolo uChamisa uchaze umuyi njengomuntu wayelesibindi esikhulu njalo wayezinikele ekukhululeni uZulu kumbuso weZANU-PF. Ngokunjalo uthi ibandla lakhe lizaqhubeka ngalolo nyawo lize lingene embusweni. Omunye wabakhulume kulombuthano umkhokheli wenhlanganiso yeSAPES Trust umnumzana Ipo Mandaza. Laye ochaze uTsvangirai njengomuntu oyelesibindi lanxa nje wayehlala ehlukuluzwa ngumnumzana Robert Mugabe lohulumende wakhe. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda wasichasisela okunengi ngalolu daba.
Uphezulu uChamisa kungafani lalawa abathethe kuZANU-PF unenhlonipho enkulu kakhulu kumongameli we-MDC owasishiyayo uPresident Morgan Tsvangirai. Ngakho ufake izinhlelo ezimemwe ilizwe lonke ezokukhumbula imisebenzi emikhulu kakhulu eyenziwe uPresident uTsvangirai ebumba ibandla njalo elwela ilungelo lomuntu wonke nokuzivusa kwabantu beZimbabwe ngalolu hlobo kwenziwe umsebenzi wokumkhumbula kulandelwa imisebenzi efanayo elizweni lonke nje jikelele.
Kuyini okumqoka ubaba uChamisa akukhulumileyo kulombuthano?
Ubaba uChamisa uthi ukuthi siyakhumbula imisebenzi aqaliswa ngupresident uTsvangirai njalo sizoqhubekela phambili sizama ukuthi sisebenze kanzima ukwenzela ukuthi lokho kwakuyisifiso zakhe okwakuyikhwaye kulwela njalo afe elokhu ephatheke ngakho siyazama ukuthi kutholakale njalo kwenzakale kulizwe leZimbabwe izibuse kweleZimbabwe inhlalakahle kweleZimbabwe yoqinileyo ukutholakala kwezibhedlela ukuphilakala kwemisebenzi ukuthuthuka kweZimbabwe lokuthula njalo lokuhlonitshwa kwamalungelo abantu beZimbabwe kuyimisebenzi kaPresident Morgan Tsvangirai njalo umsebenzi uPresident Chamisa asezimisele ukuthi lanxa kushisa phansi kuqanda phezulu uphumelele ngesikhathi sokubusa kwakhe ibandla le-MDC mhlawumbe lokukhokela ilizwe leZimbabwe
kudaba lwenkulumo ubaba uChamisa azikhuthazayo lomnangagwa kodwa ezikhanya zisehlula kukhona yini akhulume ngakho
Tsang ubengakhangeli kudaba lwenkulumo kodwa utshilo nje ukuthi kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ithole ukulungisa indubelazo ngokukhulumisana njalo kungabanga lokuchitheka kumbe ukulwisana ngakho ukukhuthaza ukuthi kube khona ukukhulumisana ukwenzela ukusizwe lizalo ukuqhubekela phambili ngokushesha
alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 eseHarare Okwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le Herald lithi umkamo ongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa uthi usiko lokwendisa amantombazana asesemancane kumele luphele amantombazana la akhuthazwe ukufunda izifundo ze-science. Umnangagwa ubekhuluma lokhu esikolo seMapili Primary School eBeitbridge izolo lapho aphe abantwana besikolo ukudla. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi usomabhizimusi wazakala kakhulu ngokuya emcimbini weDurban July kwele South Africa nyakenye lemota ezingaba ezezinga laphezulu ezingamachumi ayisikhombisa i-70 umnumzana Sam Mshengu Chabalala kayisuye weSouth Africa kodwa ngweZimbabwe njalo ibizo lakhe loqobo nguGilbert Tachiwona Lundoda ubebotshiwe ngokuzama ukufumbathisa ipolisa wakhululwa izolo ngemva kokuhlawula imali yesibambiso sebail engamarandi ayingxenye yesigidi i-R500,000. Iphephandaba le-Chronicle lithi umsekeli kamphathintambo wezamafekitali umnumzana Raj Modi usexwayise uZulu ukuthi aqaphele inhlanzi zemagabheni ezithiwa zingaba ziyonakele. Izitolo zeSouth Africa zazise uZulu ngempela sonto ukuthi inhlanzi lezi ezohlobo lwePilchard kumele zibuyiselwe ezitolo. UModi uthi njengoba iningi lithenga impahla eSouth Africa zilakho ukuba khona elizweni lezinhlanzi. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezelo elisiphayo na ke nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sawa zwami kunjani? Mile endaweni kobulawani le kumsitheli ngibone insitheli la kusho khona ama ID nama passport. Indawo ebolileyo, indawo eyohlukayo ayisena ama sling isembo wombo kuphela. Then ngaya endaweni egwini la kusho khona ama ID. Indawo enhle kakhulu bathi endawo enhle kakhulu eHarare la bathatha khona kuthi kakhulu. Kubulawa kithi ngazi wazalane bakithi kunzima kobulawayo. Akula nto enhle kubulawa zonke zimoshele kobulawayo. Even if it's not a good thing, it's not a good thing. 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 Ngiyakubingelela msakazi omuhle. Msakazi wami benginesifiso sokuthi thina esilana eSouth Africa ama-action azayo la ka-2023 basivumele sivote, sisebenzise ilungelo sivote sila eSouth Africa. Labase-America bevote, labase-Britain bevote, labo bakhona bevumele bevulele ilungelo lokuthi sivote njengaento yenzakala eMozambique ukuthi abantu beMozambique bavota bela-South Africa bavota bese-Britain nakuphi nakuphi. Lathi besivumele sivotele iqembu esilisapotayo besinikeza athi ilungelo sivote, lathi singamazimbabweni noba singaphandle kwele sesigangeni but singamazimbabweni lathi besinike ilungelo sivotele iqembu esilisapotayo singapha ngaphandle kwelizwe. Ngiyabonga msakazi omubi.
Sanibonani basakazi bakaStudio 7. Sibonga ihlelo zenu lesinikeza zona ezingakhethi uhlangothi. Hayi, iZimbabwe bakithi ilizwe eselisekucingweni eselibulewe izani ukuphepho. Abantu abaselathemba kulo, abantu kumele bebambane ukuze sikhiphelele ibandla leli lezani ukuphepho. Kodwa kuzaba lokunzima ngoba labo bafuna ukuphuma lapho. Abanye bayadla, abanye balamacala, so bazivikela ngokwabo. Kodwa inkinga ekhona ukuthi thina abantu bemathebeleni noma singaze siyikhiphi izanu phepha kungena elinye ibandla sizohlala vele sisemuva. Okubalulekileyo ukuthi nxa kungakhiphi izanu phepha lelo bandla lizaba khona. Kuvunyelwane ukuthi emathebeleni liyazimela yodwa ibe yilizwe njengabo-South Sudan nabo-Lesotho. Ikubuzani emathebeleni sithole intuthuko, sithole ukuzivusa okukhululekileyo. Kodwa ezilongo se-anti-national and die angiboni emathebeleni ngisuba lokuthuthuka. Ngiyabonga.
Siyabonga kuStudio 7 ngethuba elisipha lona. Mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Into yokuqala ngithanda ukukhuluma ngokuxotshwa kwemeya ye-Victoria Falls. Abe kufanele axotshwe, vele inkulumo zakhe vele azitshengisa ukuba ngumuntu e-MDC njalo angeke ibandla ligcine umuntu ole nkulumo ezifana nezane nkulumo ezinjeyana ngeze ZANU-PF. Sibuye-ke kule indaba ye-MDC yoku-challenge election results. Abangeke bethi basebenzise i-evidence based ngebhuku lika-Jonathan Moyo kathi vele yona MDC as a party enkulu ayinayo i-intelligence ayi ngakwazi ukubona ukuthi i-reading yaba kuphi, kwayenzekalani kuze kufike lapho ekhona uma kuwukuthi for sure bathi uChamisa wawina i-presidential election. Bafanele babe ne-evidence i-proof ebambekayo, hhayi nje based kumabhuku kaJonathan Moyo. Hhayi, lokho kuyakhalisa kakhulu.
Sanibonani kuStudio 7, lenjani lonke? Asibonge kuqala uhlelo lwenu luhle, uyasikhuthaza ukuthi silalele. Izolo bengizongena kuhlelo lwe-Live Talk. Bengizothi mina uyabona abe kuthiwa izano ihlakaniphile ya-doctor i-Rand yilo ebelizosiza ukwenzeka ukuthi abantu iZimbabwe ivuke iphakame. Manje ngase belethe ukuthi abanye bathenga ngamabhondi, abanye bathenga ngama-US dollar. Uyabona ukuthi bacabanisa abantwana bomuntu ekhaya eliwayo. So manje inkinga yokuthi abantu bezanu ba-proud nento abangenayo. Kwakufanele ukuthi nje izanu ungayibona ukuthi siyehlulekile, icele i-South Africa ukuthi hayi South Africa sicela usiphe irandi lakho usifundise lokhu ubusa ilizwe bekuzaba ngcono. Ngiyabonga okhulumayo ngumpofu. Amen.
Njani balalela bahle abaStudio 7 abasebenza bahle abaStudio 7 themba niyaphila la elikhona khona ngapho ngaseMelika. Ye, lo okhulumayo ngumntwana enhlabathi bakwena ukhuluma la eseJoza. Osenhliziyweni namba kithi mina engikukhulumayo njalo engikushoyo enginethemba lokuthi bonke abantu mpela abaseZimbabwe ngaseRhodesia kakhulu abangamphakathi ngangifunela lize lakithi bakithi mambhekile mina ukuze nje ngiphumelele kube nento engcono mhlawumbe engahle ibambi. Ngabe kuthiwa kithi kunogovernment laphana kungenamadlozi lawana khona esiwabonayo asebenza ngobudlozi esenza igruba eshiyeneyo ngoba labona abantu okuthiwa yigovernment babona nje beyisikhila mkhuba. Ngaba yisikho lokho ngabe kuya ngami uhlangane nje beke bekhulumisana nama-opposition party wonke kakhulu opposition eyopoza ngokuqinile efana naleyabatmhlaeokenabomthakazi nabozapho uhlale phazi niyakudala ya njengamadoda yabona amadoda amauthi asemakhaya njengoba nje sakithi siyakusho phela ukuthi bathokwehlula amadoda kuyabhikwa laphana kithi nje ezimbabwe sokwehlule ukuthi kuthiwa izani izobuza iyabuza akunanto eyibuzayo ayazi into enzayo into ekhona yokuthi basebenzele ezikhomeni zabo ngona bengicela ukuthi ngabe kuthiwa bayake bezwanile na behlale phansi bekhulume into yokuqala nje ukuze ilizwe lakithi lilunge sikhuluma nasebenzi ekhulume ne-South Africa ifake irandi kulelani lizwe kube nemali. Uyabona uma kungaba nemali kuthi eZimbabwe sekunemali sokusebenza irandi, yikho abangaqala ukuthi noma beqamba nangakwa ngoba sihlala esemoyeni yena inyoni. Ithi inyoni le mayihlala emoyeni phapha noma ihambe siya kuphi kuthiwa kunani kunani siyikhulumi ngayo. Icela ama-investors wabe yazo-investa mhlawumbe engachithazakale phela noma bezobuya phambili bayenze ubutsotsi ngoba kuzobe sekunemali. Kodwa manje uma uyakuthiwe na ufuna ama-investors bebezo-investa laphaya bevelelwe ngamatsotsi mina mali kuthi kanti ku-investwa ngani? Akuna mabhenki, amabhenki akwazi kuthiwa kuhlala abantu belayinile belale lapho into abayithi lindi leyo ingaziwa kuthiwa kunemali ehlala emafonini kunamatiyara njengohlaba lolawulo lomthetho ile nto ngicela kuzodlala.
Siyabonga ke yiyo amazwi abalaleli bethu lawo abasithumele wona nge-WhatsApp. Siyalikhuthaza ke balaleli ukuthi lisithumele amazwi enu amafitshane engadluli i-2 minutes njalo lingathuki. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakhona pha kwele Melika edolobheni le-Milwaukee lapho kuthiwa khona amapholisa edolobho leli athi kulondoda ongene enkampani epheka utshwala elombhobho wahaza inhlamvu wabulala abantu abahlanu kodwa laye wadutshulwa ngamapholisa. Amalwa ecatsha awukholo lwesimuslim adlulisa amalawulo engamalunga enhlanganiso ye-Islamic State abikwa eseqhelisa umkhankaso wokuhlasela izakhamizi zangenyakatho yakwele Mozambique khonapho-ke kumakhelwane weZimbabwe. Okwamanje ke sikhangele ezivela lapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump usekhethe umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence ukuthi akhokhele uhlelo lokuvikela ilizwe leMelika kugcikwane le-coronavirus. Lokhu kulandela ukusolwa kukaTrump ngabanye abathi uyalulaza udubo lwe-coronavirus ngokuthi ilizwe leMelika alikho engozini yaleli gcikwane. Kulezizalwane zakwele Melika ezingamachuma isithupha ezile gcikwane leli njalo abezempilakahle bathi igcikwane leli lilakho ukusabalala eMelika. Kunjalo nje uyaqhubeka umjaho wokudinga uzamela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli ekupheleni kwawo nalo umnyaka. Umongameli Trump uqhubeka ebusa ngendlela abanye abathi kayifanelanga ilizwe elinjengele Melika. Uzanqotshwa na ukukhetho ngenxa yalokho? Asazi ke lo ngumbuzo esiwubuze isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngani uhlupho lwama-Democrats into esizabahlupha ukuthi kabafundanga ngokhetho oluphelileyo. Angiboni mina ukuthi umdala lo uphambili lo angamisana lohlanya loluya. Njalo ama-Democrats ungakhangela nxa kubalwa i-history yabo abazake bakhethe umuntu omdala kangako umbungangu-Trump bajayele ukukhetha abantu abaleminyaka ephakathi naphakathi ma-40 something. So nxa umdala lokho uphumelelayo angahamba phambili abe nguye unominee, ngibona ngani kubomama lasebantwini abamnyama kuza kuba nzima ngoba abantu abamnyama baphume masinyane bengalithwa baqutshwa. Omama basebesele sebebabili, so kutshengisa ukuthi omama laba bavotela obaba kabafuni okanye omama babuse, but kulabanye omama bangasoze bakuthande lokhu ukuthi umuntu njengo-Elizabeth Warren akaphumelelanga. Mina njengomunye wabavotayo ambona ukuthi ngingavota. Ngomnyaka owedlulayo ngalo uvotela u-Hillary, kulo nyaka nzawala nxa u-Elizabeth Warren engasuyile. okuphumeleleyo njalo bakhona abanye omama ade bekhangele ukuthi ngesinamhla ngalomnyaka uElizabeth Warren kumbe omunye umama uzaphumelela kumbe uKamala Harris uzaphumelela laye abe seduzane khonapho kodwa kuphanya kwehlula obaba bafuna babe babusayo.
Ngezinye indlela singathi ilizwe leMelika alikafiki kusibanga sokubuswa ngomuntu owesifazane.
Hayi. Kathesi le phela lokho kwenzakala kathesi lokhu angazi ukudabise sicinga ukuthi kuze kube lokuvela okungakanani futhi kabantu abazimisela ngomama ungakhanya ukuthi omama bebe bangaki baphumile bonke laba abaseleyo labo sebebatitshana phela ngabe kuthiwa ukhona umama othutshayo kumbe ngangu-number 2 kumbe ngu-number 3 ngaye kungcono but manje hhayi obaba bakhanya beyibaba phambili kusho ukuthi ama-Americans beze bedlule ngamanye ama-African countries lapho sokuyela sokukusomama bona balokhu besala befuna ukubusela kubobaba kodwa bethi baphambili nge-development.
Manje lo omunye ubaba oyisitabane ubona ngani enganqoba yini ebuse ilizwe leMelika?
I think laphana kulo duwo oluphambili nxa uyabona ukuthi ubaba lokhuluma ngayo angifuni ukumqamba ngelizwe lo baba lo okhokhelayo bangaphumelela babe yibo abaphambili bephathi ubaba lwano ngani lwano hlanya yikho akufunayo ukuthi bona labana ababili baphumelele so ama-democrats nxa bengakunanzelelanga khona lokho kuzabakhathaza ngoba ubaba lwane engaphumelela bangaphumelela labo babili ziningi izinto abangababhokoza ngazo eziningi kakhulu so yikho kathesi engabaqali oqala angafuni ukuthi bawine kodwa afuna bewine kuzabeza ukuthi vele kababaqali because bayakwazi ukuthi kuzaba lula ukuthi babatshaye phambili.
Ye, siyabonga Mandlovu. Lo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ubekhuluma ecingweni esedolobheni leWashington State. Wena lavi wami akudingi umoya wami ingoma ngi-agenda featuring Lloyd Londra. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Izisebenzi zikahulumende sezizathathelwa umthelo wokusungula izitolo ezilentengo ephansi okuzathenga khona amasotsha lamapholisa kuphela. Umkhokheli we-MDC Mnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe liyaqhubeka ngendima yokukhulula ilizwe embusweni weZANU-PF yatshiwa nguMui uMorgan Tsvangirai. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi sidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe lingasithinta ntambama ngo-7:30. Libe losuku oluhle.